Yeah, ay iCongress ama Republicans eyaqala kumbe namhlanje angibona ukuthi kuyabe kulentshukuntshu kakhulu njengalokho esikubona kusenzakala kuma Democrats. Singake sazi njalo ngoba ngeze politics ngeza kwazi. Kodwa hayi angithembi ukuthi kuzabe kule kuthakazelelo kumangalisayo njengalokho esikubonileyo. Kodwa labo ngithemba bazaphuma ngobuningi babo bazaba lokutshengisela ukuthi lapho bakhona sibili ngoba bakhona elizweni lonke bagcwele. Kodwa angithemba ukuthi kuzabe kulwa lokhu intshukuntshu esiyibonileyo ensukwini last week. Ya, ngoba umongameli wabo hayi kuningi lapha sephambanise khona, kuningi sibe lapha sephambanise khona labo abanye abasamthandi abamvotela kuqala, kodwa sazi kuyozala nkomo.
Asebe cubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lamademocrats, bathi bona kukhanya umnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla atshiyeneyo afana lelama-Republicans lalo. Ubona njani oku isimo sika-Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika-Biden? Kuzaba lo mehluko na?
Yeah, umnumzana Trump angithembi ukuthi angafika kubanga lika-Biden, kodwa labo bazazama ukuthi bamenze akhanye ngomuntu olozwelo, akhanye ngomuntu othanda abantu. Bazazama sibile ngazo zonke indlela ukuthi bamenze abe ngumuntu ongenela ezintweni ezabantu, ozwisisa uhlupho lohlangana labantu makhaza. So kunjalo nje ngithi hayi kasazi khona sibile ukuthi kuyazala nkomona. Sizake sibone sibile ukuthi kume njani. Yeah.